okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqhakathekileyo ukuthi ngubani oza sayinela laba abantu abayo sebevela ebantwini ngezinto kathesi ezimi ngayo in terms of principle ukuthi umuntu olelungelo lokukhipha abantu ephalamende kumbe ukhipha abantu ephalamende enguye olelungelo njalo lokubisela abantu ephalamende kungehlula lokho ngilethemba lokuthi indaba le isenkantolo inkantolo engaphezulu i-high court so i-high court yilo ezahlazulula ukuthi vele ololungelo lokusayinela abantu njalo nxa i-high court ihlazulula izahlazulula ukuthi unobhala jikelele osabambe isikhundla leso singakayi ku-Congress yimi ingavele itsho njalo kutsho ukuthi akusela omunye umuntu ozabuye abe lelungelo lokusayina kodwa singasabala inkantolo sesikhangela nje ama-facts olelungelo kathesi yimi ngoba yimi embakhiphileyo labantu abantu ephalamende iphalamende ivumile bona ngababakhiphanga ephalamende mhlawumbe bebevele beza kwehluleka lokubakhipha bona ephalamende
ye lapho utsho ukuthi vele akumelanga i-CCC ibhode ngale kwakho kumele badlule kuwe abafaka abanye abantu kuyabe ngalunganga bengakwenza khonokho
sizazama ukuthi sinqabele ukuthi kungabi la ma-double candidates ngoba kathesi kule ofisi ezimele yodwa nxa kuthiwa yi-ofisi ka-secretary general angisomabhalane ka-president ngingumabhalane jikelele wenhlanganiso kutsho ukuthi ngizimele ngedwa kodwa kule presidium kulama organs of the party ngiyayenza ama decisions yimi njalo engilobayo izincwadi yimi njalo engikhipha imbiko eparty so ngaleyo ndlela kutsho ukuthi sizavala izikhenxe zonke ukuthi kungaze kwaba le loophole yokwenza ama-double candidates and ngimele iparty phela laba bahambe enkantolo ngama-individuals akula muntu omele iparty ongichallengileyo mina ukuthi angisiyo secretary general any member uyakwanisa ukuthi akuchallenge but ngalalungelo lokukuchallenge lokho kuyabe kusitsho ukuthi mina ngangichallengewa umuntu omele ipart akula muntu osekwenzile lokho so kutsho ukuthi nje ngifakelwe nje ipenalty e-high court.